Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bemandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi ibandla le-CCC lindlondlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2, just one straight vice president, that is what is known in Zimbabwe.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liyaliqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lephalamende, Senate lakumakhansili abedlula ikhulu ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lephalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowe-CCC uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babekwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine ku politics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine ku politics. Njalo futhi izanwe siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazicorrect. Kodwa bangaze bayihluke ukuthi bazicorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana. Bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengichiya lapha ozakwenza okuzakwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhedi. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapha. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, umela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament. Hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye eParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuzani yahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 likhalale. le futhi baphinde futhi ngo 2031 ikhala le futhi kuzaphela phela labo abakhalala bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izani kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izani iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokhu kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokhu kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma election ngo 2023 sathola ama seats angu 73 angu 73 wona lawo siwathulileyo angapha kansi kwenano elidingakalayo ukuthi ku izanu ingabi le simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilo engi ukuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so ngezinye indlela ke nxa usuthi kakuncedi kuthi kuthi wena uncedisa izani ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izani sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo ke ngomnomzana Bed Nico Bebe owake wamela isigaba senkayi edalela ePhalamende engowebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla leCCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa istrategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangxoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Yeah, ukukhona lapho okuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi baba winanga konke khona lokho kuwe phule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama decision esuke ebantwini blaming kakhulu i constitution eyaqalela ukuhanjiswa e parliament ikhanjiswa ngulo abamthi kaso wabo uChabangu bona bathi sebehambisa biconstitution basebeku defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani democracy esayilwelayo thina abanye le idemocracy engaphambi kwedemocracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla umbe ngasokuncube evuke chai umthetho isicathulo egumeni ethi mina imizibulo lalapha kuyincwala kodwa ke abantu bathi bona hayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sibile liqondileyo ngabona lokho kuzaba into ezahlukuluza kakhulu ku triple c
manje ngokubona kwakho ibandla le triple c kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonzoro wabaqedela bonke abantu wazowathatha lemali eParliament elengalangitshola umuntu eParliament uMonzora wathatha lama office babaleka bawachiya ama office bethathelwa umuntu nje oyethu uMonzora khathesi lo la ubona umgogodla okhona laphana ukuthi nantu yanothuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu khathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke ama
asitsilana uyabe lokho esenza ama recall ethe muntu lo ka seyilunga lethu eliyama recall lo muntu lo ka seyilunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ubephonga ukhupha nje abantu so ngendlela ukuthi uchamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena u secretary wazenza u organizer wazenza u treasury wazenza u president wazenza u vice president umuntu oyi one ama candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee yona le inyanga ayibona ayithwa khona ihambisi yabuze ezakhamizini politically uyabuza umuntu ezakhamizini lina umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabani so ukuze lokho kungaphindi kwenzakale ku triple c kumbe any other political party in the country ibandla uthiwa libandla engasiyo movement liyana uthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi two just one straight vice president kubuye u secretary general sokubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho uthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngo secretary baloku laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohlaziya ezombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempila kahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele HIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela loludaba kabanzi eseVictoria Falls
Abogatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazinkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi bancane ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi sithandekile emlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane leHIV esabelweni seMadebeleland North ekunhlanganiso yezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena a defend the health yakhe kumbe a negotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha thembele khona yikho lapha phila khona yikho lapha piwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulomkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma eku relationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiyathiyene
phezu kwalokho umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela
from there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku ART program ku ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokusho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazitheleyo bavikelwe njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs ICASA iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi Notenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukucilibezela akwenza umunye undoda othiwa nguMakubise athi okuthiwa wamthengisele wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Alami ngibe mfitshane. Abantu bezanu PF abasaba amahlazo, abasaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni lamahloni abalawo abatheli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyanga kwakho ejajulelwa ngabantu mbali obhotela umnyanga kwakho bezifaka nje lezekhi yakhe. Abalamahloni abomarabhi labangikhona laba hayi khona. Mbali ongavotela undofa endwana umnanga kwakho. Umnanga kwakho phela ngundofa kahle kahle. Ayifiki endlebeni zakhe mabe mbulala bembulala kodwa vele abasikulimaza abantu joti zabantu. Izani PF igcwele igazi izandla zayo zingcolile ilizwe lifile liyafake yaphambili ngathi iAmerica ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho ivele ibalimaze kakhulu kulaqala omnangagwe lapho. Akulazani PF winde kobulawayo izani PF ihijekile yazifaka yona ngemgulukudu yabo le konke lochaba ngwankhona lolobusobukutshekileyo ngathi iplastic etshileyo.
Studio 7 ninjani? Studio 7 hayi siyaphila siyaphila. Awu hey indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kata ama triple siyasemangaka semavili lakhona sokune kachaba one kachamisa. Awu sahlupheke eZimbabwe awu kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-Triple C ochamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabangu sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani Studio 7. Okhuluma ngu-Selton Dube. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesithala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana bezimbabwe nje sihlele silapha egoli le msebenzi yakho ninzima. Into esiyithalela ikakhulu ukuthi nje kulungisile izwe lakithi lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi singabe silokhu sihlukumezeka lapho ezweni abanye abantu. So ngathi kuyasihlupha kakhulu konke loku. Into esiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe liyangabi lathi sikwazi ukuyophila sikile hayi silokhu sikhiza ngamaforeni amaforeni ngapha so liyabona kuyathupha kolokuya. So hayi isicelo ukuthi amapresident angabe ngakithi sekwazi ukuthi kulungise phela yonke into ihambe kahle hhayi ukuthi kuloke izakanje kumankagwa into ezawuthileni. So sometimes ngisuka usicasele kakhulu ukuthi nangapha ngoba hayi nomsebenzi asiyitholi Hayi yabona.
Salibona basazwa so sakazwethu. Asazwe sithu yasebenza libingelela. Noma odethi njengabalo kodwa azazivala siphele umoya. Dilathi siphawula khona okunje noma ungeke uzokuvala. Hhayi, sebebezekile ngezifiso zabo inakaza nomntanabo uzenzeko. Sengezoshaba ngulo. Kodwa into afanele beyazi beyiqonde futhi ukuthi noma bethi bathethe abakubulawayo ayikho into abayibusayo lapha. Ayikho nje into abayithethe lapha. Kufana ukuthi adi logijima boda ngithi. Phela ma usengezo lo inakaza abantu bani. Kodwa ngathi ugejima wethu ukuthi uwine kubani. Yabuyine kubani ugijima uyiwani. So hayi. Thina vela siphele imoya singamasisi kajame vela siphele imoya okusala ayibulaka phela okusala abadliwe okuthi besebenzisa amajaji lani lezi nkantolo bethi ngezabo akusebenzi nix kusala bebeyazi ukuthi ithi thina phambili lesisi ekajamisa ukuthi akulenye ikude kasengezwa jabanga lokhu mbokwangapha basemozambiku mbangapha asikwazi lokho asiyazi phela.
Ngicela limbaleli odi yami abantu bezwe amazwi engiwathi. Umakhelwane angaba umfazi wakho kusasa umtshela into enye kusasa umtshela into enye kusasa ndisehlukana umbonisa into engisehlukana umbonisa into engisehlukana ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele ngemva kokutshana zabona lisezwa izanu ayisafuni ukukhuluma izanu sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami omokhe ngitshankile bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami nochamisa uyahamba futhi nami lokhu kuthiwa asikhulumisaneni izimbabwe lokhu ibolini bakithi ngicela ukuthi siphaphame sihlokozane ngiphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho lokhu sokufuna ukudinga enye indlela khatheso sengozi thabani labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikibo awu bakithi sincedisani bani unkulunkulu kasincedise amazimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye yebo
kusebenza ngoba la makhothi akhona wonke hayikhothi wathi wathi i-judiciary yakhona jesi vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacaca sasuke kusikhathi uchamisa bengafuni ukuthethelela ngezinto zamakhothi lezi ngoba uyazibona ukuthi there is a favor ezimbabwe avulayini sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa unkulunkulu uyavile emhlabeni ngawo uyathi ukuthi akula khothi ngendlela zokuthi bona bazibona ngani kuthiwa bafunile kumbe bazibona ngani kuthi umthetho bayawazi ngiyabona kodwa kuyakhohlwe ukuthi umuntu ezama ukufisa ilungelo labantu into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubatshele umthetho. What is that? What is the use of that? Alilaqiniso alikazi silibone nabantu bamakhothi noma high court wakhona. You always favor umuntu elungisa izithetho ongumuntu wepolitiki owepharty akafani nesigebengu umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphe umuntu besenza yabo. Lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababulele lapha waye lingakhulumi kuground kodwa lokho lifavor lifavor iZANU-P F libulala i-CCC lifavor iZANU-P F liyehluleka ukuthi likhume kuground and bonala abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlophe ukuthi liba babulala abantu yokuground but it we are failing ukuthi libafese lithi malisemthethweni lapho asihamba umthetho asihambe ukuthi uyabusa liyabesaba kodwa uNkulunkulu ngaze lezithatha izigidigidi zemali leso kusemhlabeni la semhlabeni yebo zezithela abantu wabo kodwa la kusemhlabeni kuyophela.
Studio 7 bantu be-CCC yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labo Sengezo Tshabangu ngoba into eyenziwa nguSengezo Tshabangu uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano ayikho into elizayiwina ekhodi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba useseyi-MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omonzora labo babevele besebenza lekhodi. Okwamanje mina ngazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zi-captured akulandeliza iwina lina. Into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje lonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulikontrola lonke nje ngabe liyaphuma eParliament liyekela ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke eParliament lingabikhona eParliament liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi likho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe ngabe ukuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba ukuvota akulethi lutho akuletha inguquko umuntu engawina iyabuya futhi izano lakochaba ngobemxotshi ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma eParliament ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi zokuthiwa yijuda yiwo umbuso esibhekane lawo lo oyendaweni zakobo-Iraq le zakobo-Iran yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijunta kumba abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika, abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempela sonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza, you know, lama ebonakale laba elamankazana besenza nemaweteleni bezikholisela enqunu njani njani, hayi lokhana akuzange ku, that didn't have a good look. Kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo. UClinton nangiyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okuka-Hunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha, kodwa ama-charges la hhayi lokho ekuyiwona lawana lokho kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa bona bona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana kodwa yena la uTrump abantu bakhe number kumabhizinisi wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republicans ukubona njani?
Ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama-9 charges lawa ngamacha yilana ama-charges which they had reached a plea agreement kodwa abantu baka-Trump bayala bathi bona hhayi indaba bemfeva. Even labo-Republican prosecutor batsho ukuthi hhayi lokhu ngokwizinto kwe-plea agreement. Mina mboni ngani ama-charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi azabuya ngaphi. UBiden engaze wine bazakubisela khonokhana ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement. Even la you special prosecutor enalwa uza the same charge le sebesiye court i-sentence ama-guidelines akhona there still ikhonokhana okwakuqala ukuthi aphiwe i-plea agreement. So no, these charges are not new. Ikuthi labana bacomplaina kakhulu besithi ngenxa yokuthi umntaka president bamfeva basebem ngenxa yokuthi uTrump enabantu abakhe angithi ngale New York ukuthiwa ba-defaulta uLetitia James ubathwalise nzima. So uHunter laye kade bemfaka i-pressure kade befuna ukuthi bethi imali ayezithola ngaphi bayizinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile ukhomalwana uhead we investigation ku Congress hayi usebabizile bafika bamiyangisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawani so noyicala lika Hunter kuzwa kuya ngokuthi uyise uyawina yini mina ngibona ingani icala leli abamethesa lona benzela khona khona ukuthi nginqothe amaRepublican aseba ngumsindo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandhi.